abantu abangenelisanga ukubhala bafika kubo 50,000 or slightly over 50,000. Esinye sezizathu zakhona ngesokuthi abanye ba-aplaya ngo-2010 besebenzisa ama-aslam, abanye besebenzisa ama-ID because it was a special dispensation yamaZimbabweans, so that when bangathola ama-passport bebuye bezonikwa ama-permits kodwa sebebhalisile. So abantu labo abanye kabasayenelisanga ukuthola ama-passport, abanye bazowathola ama-passport later, and abanye basebelahla futhi ama-receipts ukuthi babe ne-evidence yokuthi ba-aplaya, ngoba kade sebefuna ukuthi ube ne-proof yokuthi in 2010 whether bewusebenzisa i-aslam or kumbe bewusebenzisa i-passport or kumbe i-ID. Nxa ungayitholanga i-permit kumele ubuye ne-proof yokuthi wa-aplaya ngo-2010, and abaningi bakhona bebengena-proof le.
Kuyini osokuza kwenzakala ebantwini laba? Sebeyaxotshwa njalo nxa kunjalo lina njengenhlanganiso li khangelela ukuba ancedisa ngandlela bani?
Thina besikhangelela ukubancedisa nokuyingenja kuma-negotiations ne-Department of Home Affairs ukuthi nxa bengakhona ukuthi zwela lokuthi zwisisa be-extende nyana i-deadline yabo, ukwenzela ukuthi njalo lokuthola indlela yokuthi si-retrieve abantu labo bekhona ukuthola ama-reference amatsha, because ama-reasons abo amaningi be-genuine, ngoba bekungena ncedo olu-direct from Home Affairs nanxa bekuno director we-ZSP ku-Department of Home Affairs. But abantu bebehlupheka ukuthi befone khona ngale bethole uncedo, befone ukunikwa i-reference number ukuthi be-generate i-reference number abangayisebenzisa uku-aplaya.